Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 25 ngomabasa 2018 ngokhiphs dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sivumelene ukuthi sizabe sikhulumisana uhulumende labo soma business ukuthi sihlale phansi sihluze indaba yeZimbabwe lentuthuko. Uhulumende ukuthi kuyenza ufaka imithetho enjalo. Thina la uhulumende esikhangela sicwayisa esicebisa ukuthi sisebenza kanjani ukuthi kube lentuthuko.
Umhlangano wabosomabhizimusi o-International Business Conference uvulwe okusemthethweni lamhla kobulawayo umsekeli kamongameli u-retired general Constantine Naoji Wenga.
Ama-elections njengoba siza ngempela thina sidinga i-security sector reform. Ngezindlela sidinga ukuthi abantu amasoja nabo bonke ama-CIO nabo bonke laba badila kwe-security bangangenele entweni zokhetho. But into esiyitshoyo ukuthi ama-elections kawavumela abantu ukuthi bayozikhethela.
Umanyano owe-MTC Alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi umkhokeli webutho uGeneral Philip Barreiro Sibanda kumele athembise ukuthi abebutho bazahlonipha imiphumela yokhetho lwalonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umhlangano wabosomabhizimusi owe-International Business Conference uvulwe okusemthethweni lamhla kobulawayo ngumsekeli kamongameli u-retired general Constantine Naoji Wenga. Lumhlangano uqhutshwa ngeviki lapho kwenziwa khona umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair wenziwa yonke iminyaka. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Embikweni wakhe wakuvula lumhlangano, umsekeli kamongameli uChiwenga ubonge amazwe abalisa iBotswana, iEthiopia, iGhana, iIndonesia, iJapan, iKenya, iMalawi, iMozambique, iZambia, iSouth Africa, iTanzania, iGermany, iNamibia, iMalaysia, iIndia, iChina, iCyprus, iGhana, leUAE ngokuza embukisweni walonyaka owaZITF kanye lokuphatheka emhlanganweni wabosomabhizimusi. UChiwenga uthi iZimbabwe iyamukela wonke amazwe afisa ukuzosungula amabhizimusi njalo lalabo abafuna ukutshala imali bakhululekile ukwenza njalo ngoba ezamabhizimusi elizweni zisobala. Usole kakhulu imisebenzi yenkohlakalo kanye lokuswelakala kwemali ezweni ethi kodwa loba kunjalo asekhona amazwe aseveze isifiso sokusungula amabhizimusi ezweni. Ilunga leboard ebona ngezentuthuko yenotho e-Special Economic Zones, umnumzana Busisa Sibanda, ongumqondisi njalo wenkampani yeZimbabwe United Refineries, ucele ukuba amankampani azimeleyo lohulumende bahlangane ngemva kwenyanga ezintathu sikhathi sonke ukuze kube lokusebenza okulempucuko okuyisicelo esamukelwe nguChiwenga ethi ngumbono omuhle akuhle kuqale.
Yes, sivumelene ukuthi sizabe sikhulumisana uhulumende labo soma business ukuthi sihlale phansi sihluze indaba yeZimbabwe lentuthuko. Uhulumende ukuthi uyenza ufaka imithetho enjalo. Thina la uhulumende esikhangela sicwayisa esicebisa ukuthi sisebenza kanjani ukuthi kube lentuthuko ilizwe libe lilokhu liqhela lisiya phambili njengalokhu sesithi iZimbabwe entsha sisebenza kakutsha, Zimbabwe is open for business. So kumele sihlale phansi. ESouth Africa bayakwenza. Lapha sikhangele sijonge ama-economic ministries, Ministry of Industry, Ministry of Finance, Ministry of Labor, Ministry of Water and Energy, Ministry of Tourism, ama-ministries anjalo, Ministry of SMEs, Small to Medium Enterprises. Sihlale phansi labo sikhulumisane ngokuthi sisebenza njani. Labo bazabe besikhombisa lapho ukuthi hayi lapha ukuthi sibe le njongo efananayo, silande the same goals.
Umoyo uthi uhlelo lwe-special economic zones luqhubekela phambili kuhle njalo zikhona indawo asebekhangelele ukuziguqula ezweni zibe ngamabhizimusi athuthukisa isigaba ngemvelo abalayo.
Yes, siyaqhubekela phambili ngama special economic zones, iport sikhona njalo sesilungisa ukuthi sithathe ezinye indawo sizenze ukuthi zibe ngama special economic zones.
Omunye usomabhizimusi wakobulawayo unkosikazi Shila Sidambe ongene lumhlangano uveze ukujabulela umhlangano walonyaka wamabhizimusi esithi kukhona asebekutholile njengabo somabhizimusi besifazana.
Njengabo mama kunengi esekutholileyo lapho. Besibuza sibili ukuthi khathi lathi ku new dispensation lay singaba involved njani, but hayi kucacile ukuthi even kuma special economic zones lathi singilunga bomama silalilungilo siyakulakho lathi ukuthi sibe involved silakho lathi ukuthi sithole imisebenzi njengabomama labantwa bethu futhi thina nje siyabe si ikakhulu sikhala ngabantwa bethu ukuthi hayi engavuleka ama special economic zones lawa asimsebenze zabakhona labantwana abazathola imisebenzi.
Umbukiso weZITF walonyaka uqale izolo mhlaka 24 usiyagqitshwa ngomgqibelo mhlaka 28 mabasa. Kusukela izolo kusiyafika ngolwesine zinsuku zamabhizimusi uZulu uyabe engakavunyelwa ukungena. UZulu uzangena embukisweni ngolwesihlanu langomgqibelo mhlaka 27 kusiya mhlaka 28. Umbukiso walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso walonyaka owezITF ngolwesihlanu ngemva kwemini enkulu. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umanyano we-MTC Alliance wokhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi umkhokeli webutho uGeneral Philip Valerius Banda kumele athembise ukuthi abebutho bazahlonipha impumelo yokhetho lwalonyaka lokuthi abasoze bengenele nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engehlulwa kukhetho lolu. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume ngemva kokuba umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo wezobudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe omhlaba, ethembise umhlangano owenzelwe eNgilandi weChatham House ukuthi ibutho lizahlonipha impumela yokhetho lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzavuma ukusuka esihlalweni nxa engadliwa. Isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Washman Ncube wethule umbiko wokuphendula kulesi saziso esithi okhokhelela ibutho kumele abe nguye otsho njalo athi umoyo. Lokhu kuqongeselwe ngesinye isikhulumeli se-MDCT ekhokhelelwa ngunkosikazi Thokozani Khuphe umnumzana Khalipani Bhugeni othi kumele uhulumende alungisise udaba lwabebutho amapolisa lama-CIO ukhetho lungakafiki nxa efuna ukhetho luqhutshwe ngokuthula njalo luhlonipheke.
Ama-elections njengoba esiza ngempela thina sidinga i-security sector reform. Amasosha nabo bonke ama-CIO labadila kwe-security bangangenela entweni zokhetho. But thina into esiyitshoyo ikuthi ama-elections kawavumela abantu ukuthi bayozikhethela. Abantu be-security bangangeni. Amasosha njengabi nesabelo kuma-elections.
Ingcitshi ecubungela ngezombusazwe umnumzana Mlungisi Ncube uthe akufezeki okukhulunywe ngamabandla la njengoba amasosha lezanu PF bele budlelwano.
Ocuba yi-MTC Alliance ukuthi ibutho litsho ukubana lizahlonipha impumela yokhetho akusoze kufezeke ngoba ibutho siyalazi ukuthi esikhathini esiningi libe lisebenza lebandla lezanu PF njalo sikhangelele okwenzakaleyo November 2017 lapho ibutho lithethe khona amandla liwahluthulela obe ngumongameli.
Uphinde wathi umoyo ubekutsho lokho ngoba ubephambi kwamanye amazwe azazohlola ukhetho lweZimbabwe luqhutshwa.
Then sesikhangele njalo lokho okutshiwo ngwachiya ibutho ku SB Moyo ekhuluma eLondon ukuthi baza hlonipha impumela yekhetho. Yebo, lokho kuhle okuthuleyo, kodwa asazi ukuthi uliqiniso yini, ngoba sikhangelela ukuthi ebekutsho ngoba ephambili kwabantu bemazwe aphandle.
Osakhulayo umnumzana Evans Masuku uthe kuqakathekile ukuthi uZulu azi nxa eseselayo inkululeko yokuzikhethela umongameli lamalunga edale lephalamende namakhansila, njengoba uhulumende okhona wangeniswa libutho.
Njengoba sonke sisazi ukuthi uhulumende esilayo manje ubiswe ngamabutho, kuqakathekile ukuthi sibe lesiqiniseko ukuthi sisasele inkululeko yokhetho yabomengameli bethu, hathi okwenzakala ngo-2008. Siyazi ukuthi amabutho azafuna ukukhokhelela abanye babo, but sifuna isiqiniseko sokuthi sibekwazi ukuthi silethemba lokukhetha umongameli esimfunayo.
Unkosikazi Angela Moyo yena uthi akalandaba ukuthi kukhulunywe ngubani, okufunakala ukuthi ibutho lihloniphe ukhetho ukuze luqhutshwe kusimo esilokuthula.
Akulandaba lokho, ngaze kube nguValerio Swanda kumbe kube ngu-SB Moyo kumbe ngubani, akutshintshi lutho. Into esiyifunayo kuphela ukuthi bayenze ukuthi bahloniphe ukuthi abavotayo sivotile sabakhipha, njalo kasilanto esiyifunayo kibo. Lina laye lawuzwa ngaphi vele ukuthi akhona kuthiwa i-government engene ngodlame embusweni, ukuthiwe iyavumela omunye umbuso ukuthi uqalise? Akusoze kuyenzakali khonoko.
Umphathi Ntambo obona ngendaba zokudlelwana beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba useNgilandi, lapho anxuswe khona ngomunye weBhilitani obona njalo ngobudlelwane bamazwe ake abuswa iNgilandi e-Commonwealth, umnumzana Boris Johnson. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngiuGibson Bebe.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiqhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWL.
Inhlanganiso emela amalungelo wabantu abalesimo seautism, eAutism Organization of Zimbabwe ithi ibhekane lobunzima bokusebenzisa ipulazi iyalinikwa nguhulumende. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amazwe omhlaba ogoqela eleZimbabwe enanza imisebenzi yokuqakathekiswa kweautism ekamabasa. Intelele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolo daba.
Abenhlanganiso ye-Autism Organization of Zimbabwe bathi imizamo yabo ngeyokubona ukuba abantwana abalelesi simo esivame ukubonakala umntwana ekhulela muva kulabontanga yakhe, okufana lokukhuluma ingxenye aze akhulume eseleminyaka emithathu loba emine yokuzalwa, ukuba bafundiswa ngendlela efana leyabanye abantwana bonke elizweni kungelabandlululo njalo behlangene. Umqondisi walinhlanganiso unkosikazi Helen Mutambara uthi sikunyanga kamabasa kunje kukhankaselwa ulwazi ngesimo se-autism emhlabeni jikelele, kuyadanisa ukuba eleZimbabwe lisalela emuva kuqathaniswa lamanye amazwe.
I want to give a statistic. Definitely it cannot be.
Singathi siku 2 out of 5 kudaba lokwazisa lo autism. Njalo lonyaka senza okokuphathiswa ihlanganiso lamabhizimusi azinikeleyo afika ku-18 agokhela iLafarge, Proton lamanye.
Uthi njengenhlanganiso abalasekelo oluzayo kugoqela le ndawo yokusebenzela ebalulekileyo. Uthi uhulumende wabaphathisa ngokubanikeza iplaza eRua njalo belemizamo yokwakha indawo ezwayo elakho konke okungaphathisa ke abantu abale autism, ethi noma kunjalo kuze kube lamhlanje abakenelisi ukungena kulelo plaza.
I should applaud government. They gave us a farm, a very big farm in Rua.
Wasilenkinga yokuthi umuntu kulelo iplazi ufuna iplazi lonke ethi ulamaphepha ona thina sibe sesilungisele kwakha indawo enkulu engaphathisa kuautism.
Uthi seqonda kuhulumende ukuba iziphathamandla zibasize njengoba ohleli kulelo plaza elwisa lolu daba emthethwandaba. Okwamanje uthi usebenza kanzima encedisana labalesifiso sokuphathisa. UNyasha Mtambara ngosakhulayo eleminyaka engamachumi amathathu ophathisa kulolu daba.
I usually take away the factor that these kids have autism.
Ngibathatha njengabantu okufana labanye abantwana bonke. Ngidlala labo. Ngibatshengisa uthando. Hatshi ukubathatha njengabantu abagulayo. Lokhu kubayenza baphile kangcono njengabantwana bonke.
UNkosikazi Mtambara uthi uhulumende ngokwakhe umele engenele ngendlela ezwayo athathe i-autism ngokufana le-cholera le-HIV lapho abathela khona imali bekhankasa ngalezo zifo kundawana zonke zelizwe. UNkosikazi Elizabeth Muniko ophathisa laye abantwana abanje uthi abazali kumele befundise abantwana babo belesineke ukuze bekhule kuhle.
Bafuni kuncedwa ne. Fanele udlale labo, ukhulume labo, ubafundise ukupheka, ukugeza imikani, nokupaki impahla zabo e-wardrobe. Fanele ubancedise konke ufunayo. Bafanele bafunde ukukhuluma nokulala abantu. Kufanele wazi ukuthi umntwana we-autism uyatshiyana nomntwana wabantwana lawo, mara ufanele ukubatshiyanisa nabanye abantwana.
Inhlanganiso ezimele abaphila ne-autism zithi abantwana abanje kumele befunde ezikolweni labanye, hatshi ukuba nezikolo zabo bodwa kumbe amakilasi abo bodwa esikolweni. Abantu bakhuthaza ukuba badinge ukuzwisisa ngalesi simo ngokugcweleyo ngoba ukusilela kolwazi kuphazamisa impilakahle lenhlalakahle yabalesi simo. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ithi umuntu yedwa phakathi kwabalikhulu lamachumi ayisikhombisa emhlabeni balesimo se-autism, njalo sitholakala okuphindwe kane ebantwaneni abangabafana ukwedlula kumankazana. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Lika kutuwa uhlelo lwe Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumakakasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilo shortwave. Kulive talk lamta kuhlelo lwe zalo nezezimbabwe esilala kwamanye amazwe kule Diaspora Forum sixoxa ngesimo se-autism. Liyasazi na isimo lesi? Isizalo nesezimbabwe esihlala kwele Bhilitane usiqa mfundo Dudu Ncube usesungule inhlanganiso yakhe ayibiza ngokuthi the Youth Matrix yokusiza abatsha abaswelayo lokubancedisa ukuthi bangathathi izidakamizwa. Ufuna ukuthi bancedakale ukufundela imisebenzi yezandla. UEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Kukalutshwana ukuthi abantu abafundileyo bancedise labo abaswelayo ukuthi bazithuthukise ikakhulu bencedisa intsha. Kuhle ke ukuthi sihlangane lothanda okusiza abasakhulayo.
Mina ibizo lami ngingu-Dr. Dudu Ncube, inhlanganiso yami yi-The Youth Matrix, lapho esisiza khona abancane aged between 13 to 25. Sibasiza ukubana bazikhuphule empilweni. Silalabo abangabe befuna ukukhutshulwa ngemfundiso ukuthi bazincede emfundweni. Silalabo abangabe befuna ukukhutshulwa ekuvuleni amabhizimusi. Silalabo abangabe nje belama challenges empilweni abafuna usizo olutshiyeneyo siyabaphathisa njalo.
UDokotela Ncube uyagcizelela ngemsebenzi yenhlanganiso yakhe ye Youth Matrix.
Sila ama projects ahlukeneyo lapho esiza khona abancane, sile youth training and skills, sile youth in business lapho esiphathisa khona abafuna ukuvula ama business, sile youth and money esifundisa khona abancane ukuze bazwisise ukuthi kahle imali isebenza njani, njalo kuyini okumele bakwenze ukuphathelana lemali ukuze bazikhuphule. Sile youth and property lapho esiza khona abancane ukuze babekwazi ukuthi inxa befuna ukungena kuma property investment bayenze njani. Sile youth health lapho esifundisa khona lokho encourage abancane ukuthi bazigcine bona emzimbeni yabo, awareness nje ezintweni ezihlukeneyo eziphathelana le health. Sile youth and cars lapho esiza khona abancane ukuba nanxa befuna ukuthenga izimoto bathole ama discounted rates. Sile youth in arts and music lapho esikhangela khona abancane abangabe belama talenta okuhlabela, ukuacta njalo njalo. Then sile youth and community lapho esiphathisa khona ama youth esiba encourage khona ukuthi babe lusizo kibo la ku community yabo.
Bihle imsebenzi ka Dr. Dudu Ncube, njalo lihlanganiso isivule emazweni amaningi okuhlanganisela iSouth Africa nase Zimbabwe. Abatsha bafuna uncedo lingaxhumana le Youth Matrix.
Tina the Youth Matrix sitholakala ku WhatsApp number u +44 79 41 662 789, kumbe ku email u hello@theyouthmatrix.org, kumbe njalo lingakhangela ku website yethu u www.theyouthmatrix.org. Njalo isicelo sethu ku community nje jikelele ukuthi nxa sisiza eZimbabwe sizacela bakithi abadala likhulu labantwana bakwanise ukuthi babuye bazo experience lokho esibaphathele khona. Njalo abancane litshelane libuye ngobuningi benu lizo experience lokho esiliphathele khona. So njalo lama volunteers nxa bekhona bangabe befuna ukusijoin abasebenzelane lathi ukuze sisize abancane, lakho li welcome ukuthi lisikontakte. So otherwise singasebenzelana ndawonye sizakwakha abancane igeneration eqinileyo.
Abantwana abalingi abaswelayo ikakhulu emazweni alomumo wenzonotho omubi bagcina bethengisa imizimba lokusebenzisa izidakamizwa ngenxa yokuhlupheka abahlangana lazo. Inhlanganiso kaDokotela Dudu Ncube eye Youth Matrix isabalala ifuna ukuqeda konke lokhu ngokusebenza labasakhulayo. Ngimele iStudio 7, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Kusenjalo lamhla kuhlandla lethu lapho sikhuluma khona labadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxa loNkosazana Suku Ncube odlala edolobheni leIndiana ngapha kwele Melika.
Uthiyene asonto ongazihlupheka zombili, kodwa nxa sokufika entweni zokuhlala impilo nje nokukhululeka ngapha eAmerica kuyaphileka lula. Kodwa lapho kuphinde kube lobunzima bokuthi nxa usizwa izinto ekhaya kuthi engqene mebhawula awukabi lamalungelo okuya ekhaya, kuba nzima ngoba uyabusizwa izinto ezikuzwisa ubuhlungu ukulahlekelwa zimuli zekhaya. Kodwa ekhaya ubuhle bakhona nje ukuthi impilo yakhona ilesintu. Yebo kuhle bekhaya. Uyakwanisa ukuthi ungadubeka ucela umakhelwane sawo okungabonakali la. Lapha uzahlala isikhathi eside umakhelwane wakho ungamazi. Kodwa ekhaya awazi umakhelwane kuphela kodwa uwazi indawo yonke.
Ye, siyabona labantwana uba wondla njani lapha nxa ukhangela ukuthi uqathanisa lempilo ekhaya ukondla umntwana ekhaya.
Mina abantu abami bakhulisa impilo yekhaya, bazalelwa lapha bonke bobabili. Kodwa mzama ngibakhulumisa ngesiNdebele, bonke basazi isiNdebele ukuthi nxa befika ekhaya bebekwazi ukuthi bekwanisa ukukhuluma labo gogo. Ngoba abantwana balapha isikhathi esiningi bayadedesiswa bayenziwani, kodwa thina sibakhulisa isintu ukuthi bebesazi isintu. Behlanganiswe kwala kodwa isintu sekhaya bebesazi ngendlela lathi esakhuliswa ngayo.
Bayasazi isiNdebele?
Ye, bayasazi isiNdebele abantu. Bazalelwa lapha kodwa isiNdebele bayasazi sonke. Silungiselele ogogo nabomama basekhaya.
Ubaphilise njani sizwa kuthiwa abantwana bachayo la?
uyabona bengabe bengachaywa kodwa lawo ngendlela okhuza umntana wakho ivoice yakho uyahlevela umntwana ahlebe kwazi yawo iyazichayela yona yodwa umntwana vele kade kayisika ukuthi ukhuzwa ngokuchaywa kuphela nje ivoice yakho noma nje ungamethusela nje uyahlebone la ukuthi hayi umama lapho serious
mhm manje ke ungasitshela ukuthi nqa ukhangele elakusasa ulibona njani uzaphila uloko khona aphemelika umbuza buyele ekhaya
mina ngokubona kimi mina kusuku ngibona ngane ngingabuyela ekhaya ngoba lapha kungabe kumnandi kodwa vele nqa ungazalelwanga la ihome is still home noma idube kokungakanani mina ngeke ngihambe ekhaya mphenduke impilo yami ekhaya ngiyibona ile closure engcono ngibona ngiphila ngcono ngizizwa ngikhululekile nqa ngisekhaya than la even sengilapha half of life yami ngoba mbiye lapha ngile 21 kade sine 44 so ngi half of my life ngiyiphile la kodwa isintu sakhona ngiyakubona ukuthi hayi ngivele kanisowala ngiyakuzwa ukuthi kanisowala so kumnandi nje la ukukhulela lapho velela khona
manje nxa usubuyele ekhaya ubona ungani uzahamba labantwana yini
khonapho yikho kungaba nzima khona ukuthi ngilokhu ze ngabantwana ngoba bayavakatsha yesebevakatshile isikhathi eside bayakuthanda kodwa zikhona izinto eziba nzima ukuthi beze adjust okwala lami nginje ngakhulela eZimbabwe but ngokuhlala lapha isikhathi eside zikhona izinto eziba nzima ukuthi ngizi adjust into ezinjenge network inxa sojayele ama computers alapha a fast ekhaya ngama dial up kuba nzima ama phone ungangena egangeni ekhaya awusela internet so amantwana kuba nzima ukuthi umhambise endaweni enjalo especially nge technology elapha langapha futhi izikolo zangapha ngizibona zingcono nxa sesibala i technology ukuthi bafunda ngcono kakhulu ama computer than ekhaya ngoba ngapha balakho bayakuthola
ungathini elokugcina ikakhulu sikhangela ukuba naso kusiba lokhetho ekhaya
ukuthi sokusiba le change ukhetho sokusiba le mina ngingathi bantu beZimbabwe sonke sise diaspora singakhalali ilizwe lethu lilizwe lethu asinikeni second chance ilizwe lethu ngikhola lathi sinje njoba sitshona sikhala ngelizwe sifuna lathi ilizwe lethu libe ngcono ukuthi ilizwe lethu libe ngcono ukuthi sifuna lathi ukuthi sibuyele elizweni lethu elingcono so singalikhalali ilizwe lethu asilinikeni ichance ama opportunities ona lawo la esila asila asithathe nama advantage yethu ngoba one day sizabuyela ekhaya vele kukithi asizame ndathi ukudevelop ilizwe lethu loba sihlala la asilungiseni ilizwe lethu sikwanise ukuthi ubuyele elizweni lethu ube le comfort yona leyi olayo la
Unkosazana Suku Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa cingweni le Studio 7 ese Virginia. Akunjele sithando sami ke kunjalo ke sithi singakehlukani wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokela namhlanje umhlangano wabosomabhizimusi we-International Business Conference uvulwe okusemthethweni lamhla kobulawayo umsekeli kamongameli u-retired general Constantino Chiwenga umanyano we-AMTC Alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi umkhokeli webutho u-general Philip Valerius Banda kumele athembise ukuthi abebutho bazahlonipha impumela yokhetho lwalonyaka sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngo-Gibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.